So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 15 Mbimbitho 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izikolo ziyavulwa namuhla ngemva kwenyanga ezimbalwa zivalelwe ubhubhane lwe-COVID-19 kodwa kulokwesabela ukuthi lingalumatha njalo leli gciwane ezikolo.
Chris, mina njengomzali njengommeli wesigaba sedethe isikolo zivulwe isikhathi esingayisiso.
Inkosi yamaZulu uGoodwill Zwelithini kaBhekuzulu izafihlwa ngolwesithathu kulandela amasiko esiZulu okungcwaba inkosi.
Isilo sikhotheme sizobekwa ngolwesithathu ebusuku. Maye siyofihlwa lapho kuzohamba abantu abesilisa kuphela.
Umhlabeleli olodumo uJays Marabini usethule ingoma yomculo werege.
Ya, umculo werege nje, umculo vele benguthanda. Vele nje ngikhula ngilalela kakhulu umculo yabo Bob Marley, yabo Peter Tosh, you know.
Abahlali besigaba seTexas esachaywa ngungqwaqwane wadabula impompi zamanzi. Lokhu bethwele nzima. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izikolo ziyavulwa namuhla ngemva kwenyanga ezimbalwa zivalelwe ubhubhane lwe-COVID-19. Kodwa lokhu kulokwesabela ukuthi igciwane le-coronavirus lingalumatha njalo ezikolo. Abanye abazali bakhala ngokuthi njengoba izikolo zingelamithi yokuhlamba abantwana, kulakho ukubangela ukuthi babambe leli gciwane. Okunye njalo ukukhathaza abazali ukuthi iningi alilamali yokuthi abantwana babhadalele indleko zama-school fees. Njengoba ilizwe belivaliwe phansi kwemigoqo yokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus okubangela ukuthi abazali behluleke ukuthola imali. Sixoxele umzali umnumzana Stanley Dorima ongukhansila njalo wedede esigabeni seMathebeleland North.
Chris, mina njengomzali njengommeli wesigaba sedethe isikolo zivulwe isikhathi esingayisiso kakhulu sinanzelele ukuthi elizwe laba lomnyaka almost umnyaka abantwana bengahambi esikolo, isikolo zivaliwe le lockdown ngenxa ye-COVID-19 yona leyi. So akula misebenzi kade yenziwa, akula muntu kade ehamba emsebenzini, akula abantu kade behamba-hamba. Nxa kungela ama-movements abantu akula mali elizweni, lingaba liphi ilizwe kuya kungela mali. Ukuhamba-hamba kwabantu kuyayenzisa ukuthi abantu babe leminye imisebenzi abayenzayo. Kulokhunye kuyabe kuyenzakala behind the scenes okuyenzakala ukuthi abantu babe le mali. Okwakathesi kunje, so abantu kade bengahambi, abantu kade bezisalele ezindlini zabo, imali kaziko, akula lapho bazathola khona imali.
Yona iyimalini okumele bayibhadale abantwana besikolo, njalo ungasitshela ukuthi baza kwenelisa yini
ukubhadala ama fees? Ayachiyana lesikolo, indleko zangkhona ziyabe zichiyene. Abe primary nyananzelela esinye isikolo se primary sesigabeni sami lapha edede iSt Francis bavumelana ukuthi abazali bebhadale $20 per term in US dollars. Kwe secondary silete tema secondary school baye bebhadala 40 US. Nga se sinjela kuma Zimbabwean currency iyabe si close to 4,000 RTGs. Kunzima ukuthi abazali bethole imali yona le. Yona idethe ngokwayo ngikhangelele ukuthi ayila industry eyilayo, industry kade ikhona idethe ngeye-tourism. I-tourism yangona le lockdown le inke ngakhuluma ngayo, kade kungela makhiwa ahamba ebuya elizweni kumbe ehamba kweliphi ilizwe. So kuzaba nzima abazali ukuthi bethole imali. Kulolunye uhlelo lukahulumende lokho olwe-BIM, abaso bantwana bonke abanelisayo ukuthi bangene ku-BIM.
Manje njengabazali kade lisithi kwenziweni?
Ah, njengabazali kathi sicabangela ukuthi uhulumende engcenye engakhulumisana nje with the necessary stakeholders sibone ukuthi kungayenziwa njani ku ease that situation yokuswelakala kwemali yokuthi abazali beyenelise ukubhadala ifees. Kungayenzakala ngesingizi esibiza sithi ama-payment plans. Engxenye siyoceda inyanga kumbe inyanga eyi-1 kumbe inyanga ezimbili. Engxenye kuyabe sekulomunye umbono ongcono, but kuluma iqiniso, umumuvi abazali kabala mali, ilizwe alila mali, indawo yami ayila mali, kuwomile.
Umnumzana Stanley Dorima ngumzali njalo engukansila weDede esigabeni seMathebeleni North. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le eDede. Kunjalo nje ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu ababili ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo, kuthi abalitshumi lantathu 13 bathelelwa igcikwane le-coronavirus. Lolu gatsha luthi kulabantu abafika phose ikhulu 94 abasesibhedlela, kodwa akula ngitsho lo yedwa ogulela ukufa. Sokulabantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amathathu 34,043 asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. Lokhu sikudaba lokuvalwa kwezikolo. Siphinde saxoxa lesiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala e-ATUS, unkosazana Melissa Chingwanangwana, othi amatitshala lawo awahlalisekanga ngokuvulwa kwezikolo.
Thina njengababalisi ukuvula kwezikolo ngesiphangiphangi akusiphathanga kahle, ngoba kunje asilamali. Sikhangelelwe ukuthi ngomvulo zayo sibe sisemaklasini sifundisa, kodwa imali esiyiholayo yenelisi ukuthi sigade sihambe emsebenzini, sithenge ukudla, sithenge nje izigqoko zokuthi sigqoke lathi sihambe singabantu abakhanya emsebenzini. Kunje imali esiyihole ngenyanga ephelileyo yavele yaphela singathenganga lutho. Kumele sibhadele abantwana ama-school fees lathi silabantwana abafundayo, kodwa ayenelisi imali yakhona. So ukuthi sivule izikolo asithabanga thina njengababalisi, ngoba sikhalela ukuthi uhulumende asizwe laye, akasilaleli izikhalazo zethu, asinike imali ethengayo.
Xoxa labanye abazali abathi bona bayesabela ukuthi ukubuyela kwabantwana esikolo kungenza ukuthi udaba lwegciwane le-coronavirus luqale njalo, ngoba abantwana bazaba sebethelelana njalo bethelela labazali babo.
Izikhalazo zabazali ziyazwisiseka kakhulu, ngoba nxa sikhangele kunje izikolo ziyavulwa ngomvulo, ababalisi labantwana bahlulwanga ukuthi balegciwane le-COVID-19. Siyabuyela nje emaklasini, asikwazi ukuthi silalo yini abantwana bazabuya bazasiphathela kumbe sizathelelana kumbe kuzayenzakalani, asikwazi. So ukuqakathekile okumele kuyenzakale ukuthi sihlolwe, nabantwana labo behlolwe singakabuyeli emaklasini, kodwa sesibuyela nje kunjalo. Njalo izikhalazo zabazali ziyezwakala, ngoba ungakhala izikole eziningi ezisemaphandleni ziyaswela, azila zinto ezokuvikela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19. Izikole eziningi ziyaswela, zila mali zokuthenga izinto ezingasiza ukuthi igciwane lingamemetheki. Akula manzi, amaklasi malutshwane, abantwana baminyeni. So ukuthi abazali besithi hayi siyesaba ukuthi igciwane lizamemetheka kuyezwakala sivili. Njalo thina njengababalisi sikhala labo, ngoba lathi singabazali, lathi yithi sabe sitshona labantwana esikolo, yithi sabe sikhangela abantwana kusukisela ekuseni ilanga lize letshona. So sikhangelela ukuthi uhulumende akhangelisise khonokho, abe le ndlela yokuthi singakabuyeli emaklasini kube lokuhlolwa kwababalisi labantwana.
Unkosazana Melissa Chingwanangwana, isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala e-ATUS, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Inkosi yamaZulu uGoodwill Zwelithini kaBhekuzulu izafihlwa ngolwesithathu kwaNongoma, kulandela amasiko esiZulu okungcwaba inkosi. phansi kwesiko leli uZulu kamelanga aziswe ukuthi inkosi ifihlwa nini njalo ngapi osokudala imibuzo yokuthi pho isilo asincwatshwanga kudala na sixoxele sizukulwane senkosi umzilikazi umnumzana Abel Khumalo othi inkosi izafihlwa ngolwesithathu
isilo sikhotheme sizobekwa ngolwesithathu ebusuku maye siyofihlwa lapho kuzohamba abantu abanga abesilisa kuphela kulisiko lesizulu isizulu siyisinguni usiko lesinguni ufihlwa ngabantu besilisa kuphela ebusuku so yiba bazothatha umzimba wakhe ngolwesithathu ebusuku bayofihla lapha bayofihla khona
bakhona yini abavela eZimbabwe osuzwile ukuthi baza eyafika kwanongoma ukuyafihla inkosi
Angezwa ngababuya kithi kumthwakazi abazoya khona emfihlweni kwenkosi kodwa engimaziyo ozoya khona isilo sakithi silo sakwamthwakazi inkosi ubulelani njubelo bengula khumalo nguye ozohamba ababuya ngale ekhaya angazi kusho ukuthi bazomelwa yisu isilo sakithi
abavela eZimbabwe bathini bona ngokukhothama kwenkosi
yebo abeZimbabwe banama mixed feelings ngakhumbula ukuthi kuke kwaba ne-xenophobia kwakungathi yena nguye owayethe abantu bokuza kufanele babuyele emazweni abo kodwa thina esike saya kuye esimaziyo ube nesifiso sokuthi indaba yakithi special komthwakazi ixazululwe uyayikhumbula indaba yombhuqazwe waye interested ngayo kakhulu ube nokuthanda ukuthi ajoke athi khona umzilikazi wahamba nenkomo zethu siyazifuna iinkomo zethu ube ngumntu olungileyo yikuthi nje abantu babengamazi besizwa ezinye izinto abazizwela kude kodwa thina esakesa akuye savakasha khona ubekhuluma nje ethi uyafisa ukuthi ngabe isizo sakithi siyakhululeka siphathwe njengabanye abantu ngoba abantu bakithi bagcwele ezizweni abala kuthula bahlupheka kwamanye amazwe kodwa sinayo indawo yethu esayishilwa ngumzilikazi so kunama-mixed feelings abanye bathi bengumuntu omubi ngayo le ndaba yokuthi kuthiwa wakhoza i-xenophobia yethi ebantwini bakithi obehlale kukhuluma nje masivakasha sikhona lokuthi uyafisa ukuthi ngabe siyakhululeka nathi sibe ngabantu sibe nesithunzi njengabantu bakomthwakazi
umnumzana Abel Khumalo isesizukulwane senkosi umzilikazi Ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eWashington DC. Yabo!
Okwamanje lesikhangele eziphuthumayo sivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezim live libika ukuba umnumzana Munyaradzi Makore olomntwana owabulawa waqunywa ikhanda nyakenye wacilibezelwa umakhelwane wakhe owambhadalisa imali enengi esithi uzamdingela imota yokuya eMalawi uyadinga usiwalu ozamphathisa ukudinga ikhanda lendodana yakhe elilokhu lingakatholakali Iphephandaba lakwele South Africa ele Rappaport libikwa ukuba indodana kamnumzana Jacob Zuma wayengumongameli walelo lizwe uDuduzane uzancintisa isikhundla sokuba ngumkhokheli webandla le-ANC lokuba umongameli welizwe. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisethulele yona nge-WhatsApp.
Siyabonga salibonani lonke balandeli be Studio 7 lani basakaza e Studio 7 siyabonga ngiyabonga lami ukungena kuhlelo lapha ngiyacela ukuba abantu kabahlatshwe leyo injection andanti bafuna ukuphila pho nxa ungasahlatshwa leyo injection usufunani selilokho lidinga okuningi lokho kunengi elikudinga linalichelu kutina na ngumuti. Sacho wa nini, sewe sacho wa bantu. Ama nyamazwe ba sacho, linalisafuni kusacho. Sedi tingu kutilize lichelu, lichelu enjani, kaya upu mshogo kuchelu. Sacho wa nini kupela lizi tulelu msindu. Lipile, wenze lukutili seve, ikovet le, ekona emsabeni, le lizwe ni leenu le Zimbabwe. Nengi, baya pabantu, lani liafisu kufa, zamani kwenza njenga loku, wenze lukutili lani lize lipepe. Liwe ngabantu, lani kwa banya bantu. Nyabonga.
Salibonani, Studio 7. Ngu-Edilo okhulumayo ngikhona lapha eGoli kwele Johannesburg. Ngisacela nje ukuphikisana nomama lo ongenile lapha ebekhulumela imbokodo yaseZimbabwe ehlala kwele South Africa ethi basaba ukuyovula amacala okuhlukunyezwa, basaba nokuya emapholisini or ukubosa onhlala kahle ngoba bafika bebuzwa amaphepha. Eqinisweni angaze ngibone kusenzeka lokho. Akekho umuntu obuzwa iphepha uma esiyovula ikhesi. Ngisho nje loba ngakuthiwa mhlawumbe ufuna ukuyovulela indoda yakhe maintenance, child maintenance, akubuzwa phepha as long uhlala la eSouth Africa. Ngiyaqala ukuyizwa leyo nto leyo. Ngisacela ukuthi uma nga uqinisekile unawo ama-victims alabo bantu aye to the nearest police station ayozibika ukuthi ubani, nabo abantu bayalela ukuvula amacala okuhlukunyezwa ngoba kufuneka amaphepha. Ngisacela mpela nje uma enabo labo ubufakazi ezama ukukwenza lokho ngoba ayenzeki leyo nto. Ngisho ungenayo yona i-passport, ungenayo i-birth certificate, e-police station muya uyovula icala balithathela phezulu kakhulu. So angazi yena ukuthi labo abantu ngabahlala kuyiphi iside yeSouth Africa. Eqinisweni angazi ngikuzwe kuthiwa kuyenzeka lokho. Ngisacela mpela uma ngakwenzeka angiprove wrong, aye police station ayoprove ukuthi balile bafuna amaphepha, ngizombelieve. Kodwa beside lokho hayi cha, awukho umthetho osho lokho, futhi angazi ngibone kusenzeka. Baningi abantu esengibasizile benganawo amaphepha, benganalutho, belithola usizo epolice station.
Injani basakazi baka Studio 7 ngikhuthe entaba zinduna. Ilanga lokujabulela ilanga labomama leli. Kithe Zimbabwe kalitsho lutho ngoba omama bayahlukuluzwa. Khale sikhuluma nje omunye umama onjengoThabita Khumalo usesibhedlela wehlelwe inkemenkeme yendaba. Lokhu okwenzakele kuThabita Khumalo kwezombusazwe kanye kuyakhanya. Amalo ecatsha lakho neZimbabwe, i-government yamalo ecatsha iphendukela abantu yaba yinkukhu edla amaqanda. Kuyabonakala izenzo zayo kancane kancane ebantwini besenza becatshile. Iqiniso elikhona ukuthi lokhu kutsha kukaThabita Khumalo lokuthathelwa nje izinto kwezombusazwe. Usasweluku ayisiwo masela lawa. Sihlezi sikhala ngabanye abahlezi befalile bebanjiwe insuku zonke bebanjelwa amacala angekho. Isikhathi sokudemonstrator sikhona uConstitution kodwa eZimbabwe kasivunyelwa. Abantu beZimbabwe sebethathelwe ilungelo labo lafakwa emuntini oyedwa nabangani bakhe. Wenza ngani ithina asilaliswe ilizwe ngelakhe lalabo abusala abadlalabo. Akulandaba bahlukumeze nomama kodwa kuzalunga kwenyimini.
Ngibingelele abasakazi bethu beStudio 7. Ngibingelele umthwakazi omuhle. Mina okhulumayo ngikhuluma ngikwele South Africa. Isicelo sami uba nga olalele inkokheli mazilalele leli lizwi. Ngikhumbulela ikusasa le ukuthi ma umuntu angabe siyahlala phansi esebuyele ekhaya besicela uhulumende ukuthi basizame ngendawo esizabe sizikhokhela ngenyanga ngenyanga ukwenzela ukuthi ma amandla esephelile senelise ukuthi ma sesibuyele ekhaya ube le ndawo ozofikela kuyo, ube le nto ebambekayo ozobunayo ma ufika ekhaya. Yebo.
Sanibonani basakazi abahle. Yebo. Siyabonga. Indlela elisakaza ngayo inhle kakhulu. Umoya ngaphe kutswana. Into engithanda ukuba ngijoyile eyokuthi abantu bangathi indaba yeground. Indaba yeground liyana isizwe sibuhlungu thina abantu esindebele. So umunye umuntu sengayithatha ayibona njengento encane elula. Yona le ndaba one day izavusa impi abantu uma bengayinanzeleli. Futhi ngigcizelele ngithi one day izavusa impi, impi sibili abantu uma bengayinanzeleli. Asinanzeleleni yona le nto imbi kakhulu, futhi ayisoziphele noma bengaze bethina, ayisoziphele yona le nto izahlala ikhona, noma ngaze benze izahlala ikhona kuze kube sekuphelele. Salibonani basakaza abahle. Hayi, ngiyezwa sibili indlela elisakaza ngayo iyasijabulisa kakhulu uma silalele izindaba zenu. Hayi, zilohlonzi ngempela, ziyajabulisa. Mina ke ngithanda ukuba ngichaza okunye la njalo ngikhuthaza. ukukhuthaza abantu bakithi mandebele ukuba abantu bakithi lingadadazeli liyele lali ibandla elikhona esomthwakazi imphakazi Republic Party ilolodwa ibandla elizaleka inguquko ukukhona lokho konke sikubonayo lokho akungeke kusincede ngalokho khangela uzibone abakhokheli bakhona ngabakhokheli abangasibo bantu bakamthwakazi ungancedwa umuntu ongaswakini ngayiphindlela asizameni bantu bakithi ukuba sizameni ukuba sihambe laleli bakhe sizabona okuhle lokukhulu okuzasijabulisa phambili yilo lodi bandla elizasincedisa ngiyabonga bantu bakithi ngithemba iza kwenze njalo esiboneni ukuba singazenzela kanjani empilweni zethu singalindi singabe ngokukhamisa nithele siyabonga
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika abahlali besigaba seTexas esachaywa ungqwaqwane owadabula impompi zamanzi lokhu bethwele nzima ngoba amankampani ama insurance ayala ukubhadalela lumonakalo sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leHouston eTexas umnumzana Raphael Mthombeni ukuze sizwe okunengi ngalolu daba
hayi umumo kulezi ndlu eziningi sibili eza ezonakalayo ngomqandulo kubonakala sibili ukuthi izindlu lamabhizinesi amaningi achaywa sibili lathi nje kulapha saba lakho ukuthi impumpi zichaywe zifreeze zidubuke zichitha amanzi after sekwenzakele lokho umqando wakhona ukuthi wasuka waba mkhulu kakhulu ungananzelelwanga ungalindelwanga lapha endaweni enjengeTexas ngoba eTexas i-state esichisayo asizo state esilomqando so kwatholakala ukuthi impompi eziningi ziyabe zingavikelwanga lokho kokuthi kuvikelwe umqando lomhlobo wazo asiwo umhlobo wempompi ezimelana lomqando so kwalimala sibili izindlu eziningi boneka hayi thina kuzange kusithambisele indlu kwadubuka phandle kwaba izimpompi zamanzi phandle
manje yibo bonke na abazayenelisa ukuthi balungisise izindlu zabo njalo ngasitshela ukuthi labo abazehluleka bazancediswa yini ngohulumende
abaningi abasoze banelise lapha eTexas ngoba wakhuluma lalaba abama insurance ikakhulu kulaba abantu abaphansi akungasikho ukuthi ngama insurances la awama businesses aphezulu abantu kazana ama insurances ahle athi awula yo insurance ye flooding awula yo insurance ye foundation nxa kuyikuthi kuduka impompi ngaphansi kwezindlu bahle bathi akula insurance enjalo so ke abasoze banelise abaningi ngaphandle kokuthi bayazama nje abantu lapha nalapha bezilungisela bezithengela befaka mbijana mbijana kodwa ke okungathi nguzwa kuhle ukuthi ama insurances ka carving ngoba bekungayisiyonto eyayikhangelelwe ukuthi ingenzakala bandise ukukhava umoya ama hurricane izinto zolezijayeleke eTexas kodwa ke lokho ukuthi impompi ziza freezer hayi babengelakho abalakho kulist ye coverage yakhona bayaqondisa abantu ukuthi ba apply kuloko kuthiwa yifima we federal government angingazi ke lokho lakho ngithi kuzithathela isikhathi sakho kodwa kabantu babe befuna ukuthi balungiselwe khonapho khonapho yomumo wakhona olapha eTexas
umnumzana Raphael Mthombeni sizalani seZimbabwe esihlala idolobheni leHouston eTexas ngapha kwelemelika
Umtumo
wejazz uJays Maravini usethule ingoma eyomculo wereggae kesizwe ingxoxo esiyenze lo Maravini.
Salbonan lonke emsakazweni omkhulu. Yeah, nguJays Maravini lo. Yeah, umculo wereggae nje, umculo ovele bengiwuthanda. Vele nje ngikhula ngilalela kakhulu umculo yabo Bob Marley, yabo Peter Tosh, you know. Yeah, umculo nje engiwuthandayo, umculo ohlanganisa umhlaba ndawonye, njalo uthandwa ngonke umuntu omncane, omdala, uyawuthanda lo mculo. Umculo ole message, umculo oyakhaya, umculo othandwa ngabantu kakhulu umhlaba wonke.
Yo yengoma yakho iyakholisisa sibili, ungasitshela ukuthi uyihlanganise njani njalo ngobani abanye abaku video le?
I video isezingeni eliphezulu kakhulu, sizama ukuthi konke sikwenzayo sifake amandla njalo sitshengise ubuchwepheshi ukuthi izinto siyakwazi ukuthi sizenze. Okusalayo sifisa abalaleli, abalandeli basekele ngoba sibenzela izinto ezinhle. Ya, sibenzela laba group amaningi lapho, anjabo Khaya Arts, anjengabo Bolamba, Alexander Dance Lab, Omzo 7 lapho yoba direct video, ukutsaya Chikomo nguye ofilimu leyo, Loras. So this is a very 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 good video, also a different style altogether, and ngiyithanda kakhulu. Labantu bayithanda kakhulu ngendlela emangalisayo, njoba namhlanje siyilonjile nje, bayithanda kakhulu, ama message engiwathola ayamangalisa kakhulu kakhulu. So hayi, ngiyajabula ukuthi approach yami ku reggae abantu bahle bevele bayithanda. So ya ngiyathanda ukubonga kakhulu wonke umuntu osekela uJays Maravini lapha khona, ukuthi uJays Maravini umculi ongacula noma uphi umculo. Yani, so nansi reggae umdumo wamakhosi, liwuthande. Usekele, lihambe ku Facebook, lihambe ku YouTube, li like ipage, li subscribe, ikhoqakathekileyo lokho. Besumza namhlanje lathi kuze silikwazi ukuthi sithuthuke, siphakame, sibe siqhubeka silenzela umculo omnandi. Ngiyabonga kakhulu.
Usuhle waguqula yini umculo wakho? Usuzahle uhlale utshaya irege na, kumbe uzabuyela kumculo wakho abantu abakwazi ngawo?
Ya. Irege umculo engicabanga ukuthi ngizaqhubeka ngiwenza. Kodwa lo umculo kade vele ngiwenza, soze ngiyekele futhi ukuwenza ngoba ulabalandeli bawo lawo. Kodwa ke lapha ku reggae ngizama ukuthi ngingene, ngifinyelele ku international market, ku international scene, lapho umculo ozahamba ungaculeli abantu beZimbabwe bekhaya kuphela, uculeli labantu baseAfrika, uculeli labantu bonke nje emhlabeni wonke jikelele. Yinjongo yalo umculo ukuthi ngifuna ukungena ngawo ngifinyelele endaweni eziningi zomhlaba. So ngakho ke abantu udinga umculo waseZimbabwe, bawudinga umculo wakithi. Ngakho ke sami ukuthi sufake. So irege le irege etshiyeneyo engiyenza ngendlela yami njengoJays Maravini. Ya. So yes, I'm so excited. Abantu ngcoke ngcuse ukuthi abantu abasekelele umculo. Lo mculo lo kade vele ngiwenza, nzayenza le album yakhona. Nxa vele uhamba kahle, nizabe nisenza irege mphinde ngenze leyo umculo owesintu kade ngivele ngiwenza.
Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje, ke sikhangele inhloko zendaba. Izikolo ziyavulwa namhlanje ngemva kwenyanga ezimbalwa zivalelwe ubhubhane lwe-COVID-19, kodwa lokhu kulokwesabela ukuthi igciwane le-coronavirus lingalumatha njalo. inkosi yamaZulu uGoodwill Zwelithini kaBheki uZulu izafihlwa ngolwesithathu kulandelwa amasiko esiZulu okungcwaba inkosi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.